Lapho sifakatshele kulesi sivande bekuthule kuthecwaka kungelalo yedwa umuntu emaofisini kumbe emasimini. Igui uchelesa irrigation scheme sile minyaka phose emibili ingasebenzi ngenxa yokuthi abalimi behluleka ukubhadala isikwelede samagetsi esedlula amadola zinkulungwane ezingamathumi amane 41,000 kutsho omunye wabalimi.
Sazovulwa kwe-Command Agriculture sasesitshaywa ngama-flood izinjini zethu umfula wapho ngokuyuthuthile.
Impompi zamanzi sezibolile ukuthi ukuthi kuzafuneka ezinye lapho lesi sivande sokumele sisungulwe kakutsha. Imuli ezedlula amakhulu ezeguyu kanye lechelesa beziphila kule ndawo ngokulima kodwa zicine ukulima ngomnyaka ka-2016 phansi kohlelo lwe-Command Agriculture. Umnumzana Edgar Ncubo osakhulayo ude kuyadanisa ukuthi lindawo yokulima ngokuthelezela kayisebenzi ngesikhathi iningi labasakhulayo bengelamsebenzi.
Kubuhlungu kakhulu especially nxa sikhangele thina kubontanga. Ngasaba lontanga bodwa but leza khamizi jikelele nje ezihlala ziqhaqhelane le ndawo yona le. Ontanga kakhulukazi bekuyi-opportunity ukuthi aluba iyasebenza ontanga bebengabantu bokuthi bathole amathuba emsebenzi bakwanise ukuzilimela bakwanise ukwenza lokhu lalokhuyana and izakhamizi zikwaniselazo ukuthi zithole inzuzo ezakusiza imuli size isifuyo. Siyafisa ukuthi ngabe kule ndlela engenziwa manje ke uhulumende wethu lowo ngane kasinanzelela akakwazi ukuthi sile ndawo ezifana lapho chelesi ezimele ukuthi ngazi iyasebenza siphathise uzulu.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama ngomunye walabo abalesifiso sokulima ngokuthelezela kodwa uthi uyehluleka ngoba lungekho usizo olusuka kuhulumende lokuncedisa labo abalesifiso sokulima.
Ukulima uthelezela khona yikho sokungathi kubambe ilizwe ngokubana imisebenzi kayisatholakala. Ukuthi uziphilise sokumele uphande umhlabathi yikho lapho kulomnotho wethu thina. Ngoba kulakho ukulima umnyaka uqala uze uyephela. Ulima utshintshanisa izilimo. Ngoba ungalima ukhangele phezulu sithi izulu. Izulu esikhathini esiningi kalini ngemfanelo. Siba sendlaleni enkulu ngenxa yokukhangelela isihlupho esilalo yokuthi izandla zifitshane. Kasenelisi ukuthi sithole izinto zokuthi silime okupheleleyo.
Ekhuluma ensukwini ezedluleyo umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthe uhulumende uzavuselela izivande zokulima ngokuthelezela elizweni lonke jikelele. Okungasebenzi kweguyu chelesa irrigation scheme lokhu kuze ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa etshele umanyano we-United Nations General Assembly uthi uhulumende wakhe uzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokugxila kwezokulima. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda ngingu-Albert Ncube.